Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 29 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
asela minini ngoba umuntu bekumele abuthanelwe athu inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa
ibandla lezaphu lithi kukhona okunukasantungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sogwa kubandlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe sokule nyanga phose ezine sowabhubha njalo wabekwa emathuneni akobulawa yo
okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu azacinise bekwa lapha akade ngamela ngabekwe khona
ibandla lezanu PF lona lithi akulalutho olusolisayo intatheli zindaba yeNewsday uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo zonke lezindaba lezinye ziyalandela Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechotoze amazwe agoqela elemelika lelebhilitane phezu kokuvimba izethekeli ezivela elizweni lakhe kanye lakwamanye amazwe asezansi ye-Afrika afana leZimbabwe, iBotswana leNamibia kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron otholakala kwele South Africa emazwini awethu leizolo uRamaphosa uthe ukuvimba izethekeli ezivela kulawa mazwe akusoze kwenqabele ukumemetheka kwalumkhakha ngokunjalo uthe kumele amazwe la esule iziqondiso lezi evumele abantu behambe bekhululekile Wengeze wathi lanxa umkhakha lo usutholakele elizweni lakhe eleSouth Africa lizaqhubeka likuzinga lakuqala lokwenqabela lomkhuhlane i-lockdown level 1 okutsho ukuthi kalisoze liqinise lezo ziqondiso Kodwa uxwayise uZulu ukuthi eqaphele njalo labangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayehlatshwa. Umphathintambo wezempilakahle eZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga yena uthi lanxa umkhakha we-Omicron lo ungakatholakali kuleli uhulumende usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe hatshi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Indlela eqondileyo yokulwa COVID-19 kungakhathalekile umkhakha wayo yikuthi amazwe abambisane babambisane ngaphansi kweWorld Health Organization ngokuba yiyo elendlela yokuthi ifinyelele lapha lalapha umhlaba wonke jikelele nxa ngabe sokule umkhakha othile kumbuse India kumbuse Japan kumbe ungapi kungekudala uyafinyelela emagumbini amanomhlaba kubo bonke abantu ngakho ke kuyadingakala ukuthi iZimbabwe ibambisane lamazwe eSADC lamazwe angaphansi kweAfrican Union le EU le Melika la wonke amazwe eAsia eSouth America umhlaba ngejikelele.
Udaba lokuhamba-hamba kwabantu Ncube ngesikhathi seKhisimusi kumele luphathwe njani?
Indlela eqondileyo kayisikho kuvimbela abantu ukuthi bangene elizweni. Kumele abantu bavunyelwe ukungena elizweni kodwa kuthathwa amanyathela wonke angenziwa angathathwa ukuthi kwazakale nxa ngabe umuntu efike egula ukuze abekwe eceleni elatshwe azasile engazange wathelela izihlobo zakhe. Kanti ke futhi kuqakathekile ukuthi labo abavela ngaphandle ngabe ukungena bevela kwelasezansi South Africa eButswana eZambia noma bevela ngapi kumbe ngabalapha abaphumayo besiya ngaphandle baphenduke njalo kumele bakwazi ukuthi imindeni yabo kayivikelekanga nxa ngabe bengafohla ecingweni bangadluli lapho abazahlolwa khona ukuthi balalo yini leli gciwane ngakho ke kumele abantu kunye lohulumende babambisane ekuthini kuvikeleke abantu kuleli gciwane kungangenzeki lokho lizamemetheka ligcwale umhlaba wonke jikelele libulala abantu lenze impilo ibe nzima kulalokho ekade ikho khona
Ele South Africa liya wasola kakhulu amazwe afana labo Melika labo Bilitane asevalele izethekeli ezivela kulelo lizwe la semazweni afana leZimbabwe lamanye asezansi eAfrika phezu kwalomkhuhlane litele South Africa lokhu kufana lokuthi liyajeziswa ngoba kuyilo elutholileyo lomkhuhlane ngokunjalo lithi iziqondiso zokwenqabela abantu lezi sifakwe ngamazwe la kumele zesulwe ulubona njani lolo daba
yekuliqiniso okukhulunywa ngomongameli uRamaphosa ukuthi amazwe asentshonalanga lamanye amazwe aphangisile kakhulu ukuvalela abantu abasuka eSouthern Africa akukaze kwenziwa ngalindlela ukuphangisa kangaka usekungathi kufakwa icala lokuthi kungani belitholile leli gciwane lomkhakha wegciwane kanti zikhona indlela eziningi ezokuthi abantu babambisana umhlaba wonke jikelele bengazange bavalelana bavalele izakhamizi ngalendlela okwenziwa ngayo ngokuba kuyalimaza imnotho yakulawo mazwe kudilize imisebenzi kwenze izinto zingasebenzi ngendlela efanele ngokuba ubudlelwane labanye amazwe ukuvakatshelana labanye amazwe kuyimali kuletha imali kuletha intuthuko emazweni kanti ke njalo nxa sekuthiwe khona abantu bangayi bayethuka kulifake ku-risk ilizwe lelo ekuthini abantu abafuna ukufaka imali bagcine bengayifaki kuleyo ndawo bese sabe ukuthi sekulokufa
Umnumzana Fihlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Into telizindaba ye News Day uBlessed Mhlanga uthi usebuhlungwini obukhulu kulandela ukuboshwa kwakhe lokuchaywa ngamapolisa wona athi amkhumule amazinyo ngolwesihlanu Umhlanga uthi ubotshelwe ukuthatha lawa mapolisa imifanekiso endaweni yokuzilibazisa kozintoka eHarare. Uthi elinye lamapolisa amahlanu la lamuhluza ngenqindi amazinyo awela phakathi. Uthi amtshaya kakhulu lawa mapolisa esithi nxa engazicemelanga kamekeli. Ngokunjalo umhlanga uthi wazama ukuzilamulela ngokuzichemela kodwa umchemo wala. Uthe uze walanyulelwa ngamagqwetha enhlanganiso yemisa Zimbabwe wona ahambe ayamkhipha esitokisini ngemva kokuvalelwa okwamahola amathathu. Igqwetha lakhe umnumzana Chris Mike utshele iStudio 7 ukuthi sebewamangalele lawa mapolisa njalo uthe baza kuya phambili ngalolu daba namuhla. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Solgwa kubandlofu inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero Status sokulenyanga phose ezine ebhubhile waze wabekwa emathuneni akobulawayo. Ekubhubheni kwakhe ngontulikazi imuli kamuyi yacela ukuthi aphiwe linhlonipho ngoba wadlala indima enkulu ekulweni impi yenkululeko ekuzaphu kodwa uhulumende kazange akwamukele lokho. Okwenza uNdlovu wabekwa emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Alubana wayiphiwa leyo nhlonipho ngaleso sikhathi wayezabekwa eNational Heroes Camp. Kepha ngomgqibelo imoli kaNdlovu yaziswe ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usemphile leyo nhlonipho. Le yinto etite abanengi abathi kungani kuthethe inyanga zonke lezi ukuthi umnankagwa abubone ubuqhawe bukaNdlovu. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi kulezinto ezimbili kulokuhlonitshwa umuntu ephiwa isicoco ngemisebenzi yakhe ephiwa isicoco sokuba neqhawe lesizwe sokusibala ukuthi ubekwa ngaphi ukuthi ubaba uGwakuba wabekwa eStandy Square angikholi ukuthi kuliphutha ngoba mthemba lokuthi alubana wayedike ubuhero ubengakhetha lokuthi ayebekwa khona njengoba abanye abalweli benkululeko bakhona phana oLookout Masuku bakhona phana oWelshman Mabena bakhona phana labanye abantu kankhulu ukuthi kule nkinga inkinga esilayo yokuthi khona athi engumlweli wenkululeko ohlonipheka kangaka aphuze ukuthiwa lesi sicoco okuthi lanxa esesiphiwa asisela meaning ngoba umuntu bekumele abuthanelwe aphiwe inhlonipho naleyana ngesikhathi ephelekezelwa kodwa kungasenani kumele nanzelele ukuthi izicoco lezi seziphiwa izano isipha abantu kumbe becampaigner kumbe besenza okunye okungaqondanga abakwenzayo kukalutshwane ukuthi amaqhawe kaZaphu lamaqhawe eZipra aphiwe lesi sicoco nxa ungabona iZaphu isinika umuntu isikakhulu ngemva kwesikhathi esingaka kukhona sebekwenzela okungasukuhlonipha lomuntu osedlule emhlabeni.
Kungaba kuyini lokho?
Okumele sikwazi ukuthi vele izano eyiyo enika izicoco lezi izaphu iyayizonda lamazipra iyawazonda lokho ngisho ngoba sithe sivela empini okuqala abakwenzileyo batshontshile amaphepha embali kaZaphu ngesikhathi bethatha lama properties so imbali kaZaphu yonke bebefisa ukuthi ngayo iyabhidlizwa ichabalaliswe yikho nxa umuntu sephiwa phela lesi sicoco kuzamele kukhulunywe ngembali yakhe okwesibili okungenza ngithi khona abantu bakaZaphu labazipra bayazondwa yikuthi khona ngesikhathi sivela empini amaZaphu lamazipra agijinyiswa agongodwa achobodiswa abulawa ebulawa yibona laba namhla asebenika abanye izicoco ukuthi bangamahero okwesithathu sesibonile futhi amazipra lamazaphu amanye agoqela umama uthenjwele sabe agoqela othafi moyo bencitshwa lesi sicoco sokuba ngamaqhawe esizwe obaba ogedi uDube banengi esingabaqambe singababalisa abasincitshwa lesi sicoco omama uTheresia Thaka basincitshwa lesi sicoco okutshengisela ukuthi izano vele ayibathandi abantu bakaZaphu labantu bezipra nxa sebenika ubaba uGwakuba khathesi bayakwazi ukuthi sokuyinto enziwe insitha engasoze ivuthanelwe ngabantu kumbe iyaziwe ngabantu abanengi okuvele kuyikho abakufisayo ukuthi imbali kaZaphu ingaqhakazi kodwa ihlale iyinto nganisikwele Desemba nje ekhunywa ngasese.
Umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sezaphu. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi akulalutho olusolisayo.
Abantu kwesinye isikhathi kuya ukuthi nxa iqhawe lithe lalala kuloku lokhwana ukuthi kuqala kukuconsult kudingisiswe kuhle ukuthi kambe imbali yakhe lomuntu ithini. Yikho abanye kwakudingakala ukuthi kusesikhathini esiningi ihulumende siyakulungisa ukuthi abantu behlale belungisile ama-CV abo ukuthi umuntu engalala kube sekutholwa ukuthi kutholakale kulandelelwe kubonakale ukuthi imbali yakhe iminjani. Uyadingakala yini kube liqhawe lesizwe kumbe be liqhawe i-provincial hero kusiya ngokuthi kumbe isicoco bani asinikwayo esimlingeneyo ngemisebenzi yakhe ayenzayo. Ngakho-ke okunye kwakhona khonoku kungaba izinto ezenzakalayo okuthi kwesikhathi okunye kwakhona kuyaphuza ukuthi kutholakale oyiko kwenza ukuthi umuntu azagcinise sokuphuza egcine sebekwa lapha akade angamela ngabekwe khona ngenxa yokuthi kuphuzile ukuthi kuhlanganiswe konke khonoko. Asikhangeleni phela amaqhawe anjengabo akumangalisi ke lokuthi umuntu anikwe iqhawe lanxa isebekiwe lapha lele khona nampana oLookout Masuku balele lapha balele khona kodwa ke banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe ngaseneso sikhathi kwakulokunye okwakuphambanisa kodwa kwakathesi okungaleso kwaphinda njalo kwathi sokudlulile banikwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe esizwe.
Vakona abasola yo baba kaule abati kungaba kukona osokudingwa libandla lenu lezano PF ngoba nanku ubaba kwakuba kaphiwanga linhlonipho ngesikhathi engakancwatshwa kodwa usephiwa manje sokwedlule isikhathi sonke lesi
inkomo abantu akuselakali khona ukuthi abantu basole njengokubana nje la imuli yabingaphathekanga kuhle ngokuthi umuntu ecine sesiyabekwa lapha awathi engakhangelelanga ukuthi engabekwa khona esengasanikwanga yena leyo nhlonipho kodwa kungasenani lani masokuphuzilile bakithi mayiyukumuli yakodlovu ngokwenzakeleyo kodwa siphinde sibonge njalo ukuthi umongameli uphinde wathatha inyathelo eliqondileyo ukuthi amnike ugwakuba undlovu isicoco esimlingeneyo isicoco sokuba liqhawe lesizwe ngokunjalo ke hatshi akulanto esivalwayo kumbe akulanto elungiswayo ngokwenza khonokho ukukhona ukuthi ikukhangela kuphela ukuthi ugwakuba ubaba uNdlovu wasebenza wasebenzele isizwe lesi njalo kuyadingakala ukuthi ahlonitshwe abe liqhawe lesizwe kuphela ukuthi abantu abasweli nje izinto zokuthi babumbe nje lokhu lalokhuyana bebumba nje ikakhulu abantu abayibo abafuna ukuthi babone ububi kuphela kuhulumende yibo abadinga ukuthi babone izinto ezimbi sonke isikhathi bathi hayi lokhu kwenziwe kubi lokhu ngabe kwenziwe hayi akulalutho sibili khonokwane ngikutshileyo nkomo ukuthi kwesinye isikhathi nxa ikhawuze lithelalala kuya kube kuhle nxa ama-CV akhona equkethe konke okudingakalayo ukuthi kubonakale ukuthi iqhawe leli eselileli lingabe liliqhawe elinganani liqhawe lesizwe iqhawe leprovinsi iqhawe lani konke konkwana kusehla kusiya phansi ngokunjalo izicoco zakhona njengoba zingalingani kodwa kungasenani siyabonga ukuthi umongameli ekugcineni kwakhona ukubone kufanele ngokuthi ababamnike ubaba uGwakuba Ndlovu isicoco esimlingeneyo.
Umnumzana Belief Kaule lilunga lezano PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day livika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise uhulumende ukuthi engaphi abantu isibindi samanga phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ikroniko ithi uhulumende usethembise ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe kulandela ukuqhamuka komkhakha walomkhuhlane omutsha. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Balaleli lonke labasakazi bamabahle bathanda abasethulela izindaba ezilohlozi ezimpisi ezingakhethi ihlangothi. Kake ngizwe lapha abantu. Isicelo sami nansi. Kake sithen thina esithanda ukuthumela ama-audio lapha. Sike sinanzelele ukuthi shuwa siyazwisisa kuhle yini, siyabonisisa kuhle yini. Yazi ukuthi singathi ngulwe kuye lo mbono wakhe omutsha, ngulwe kuye lo mbono wakhe, ngulwe kuye lo mbono wakhe. Asiphumile lutho, asike senzeni nje abantu bevota. Kube lenye inamba enkulu ekhuluma into eyodwa, kube lenye inamba la enkulu ekhuluma into eyodwa. Senze ukuthi abasilalelayo bephumele abazaphuma lakho ngoba nxa kunje so, omunye uyabhejuya le uyabhejuya lo munye uyabhejuya le bese ninazi ukuthi yena lo muntu obheja uzavota ivoti uzafaka ivoti lakhe elilodwa alisoze liphumela lutho loba liraiter liphumela lutho ezibongo lingekho kwamanye amavoti ake zameni ukuthi sibonene ukuthi shuwa sibambe siyabambanisa yini abantu ukuthi sincedise ama leaders ethu lawa singananzelela abantu benkosi singaphatha khona ukuthi sithi thina hey asifuni shona asifuni kalanga asifuni ndebele ulwefuniwa kumhlobo ulwefuniwa kumhlobo asiphumela lutho okwesibili kokuthi iZimbabwe ngaqunywa abantu benkosi abanye likhuluma lisegoli khonapho khangelani igoli from Mesina lapha eboda la usiye fike eCape Town ukuthi indawo engakanani ukuthi kukhulu njani kuyavuma ukuqunywaqunywa lokhu kodwa kitaba kuvumi ukuqunywa okuncane okuyilizwe lokhu kakhulu kakhulu akuqumeki lokhu akuqumeki azibameni ulinje kuphela sithandazele ukuthi sibe khona lapha ephalamende sibe labantu abasimela phezulu ngale khonokho uma sikugqugquzela ukuthi ngakuthiwa senze njalo. Ngiyabonga kakhulu uNdebele.
Sanibonani. Hayi. Siyabonga bakithi, sibonga kakhulu kakhulu kakhulu. Ele siphathele izindaba ezimnandi. Ingenisa nje udabo olulodwa la. Ekakhulu kwaba uEdwin lo ngapha ekhuluma lalo umuntu lo othi awugawule. Lo muntu uyazi uma ikhuluma kade ivali umsakazo wami kumbe nje ivali nje ivoice note makuwe ngoba uyazi indlela okukhuluma enjalo umuntu esindebeleni uyabona izinto ze mina ngazi kumbe bamdlisa. Abantu eMpumalanga lo baba othi awugawule. Kumbe vela so umuntu asindebeleni lo momu kangaka nje abaphathi labo esilaba eMpumalanga. Kumbe kukhona into abayicatshelwayo ukuthi befanane labo abantu bezalo. Lo baba uNdlovu uEdwin laphana uyambuza lapha kwenye ivoice note abeyeyindlalela ezindabeni la. Bakhuluma ngokuhlukunyezwa kwamalungelo esintu. Uthi yena kuhlukunyezwa abantu abavikelekile eZimbabwe. Number one. Uyazi lo baba lo angazi ukuchaza ukuthi. Uthi emazweni amanje awusathi abantu babulawa bavetshwa bayenza lokhu lalokhu. Angazi ukuthi ithi ngobani ababulala abantu ngoba lapha uNdlovu uma emtshela umtshela kahle straight talk ukuthi eZimbabwe kakubulala izigebe. Awu izigebe engazikhona zibulala abantu ziyabotshwa. And noma zibotshwa zinye zibulala abantu zibotshwa ezingasoze zihlango zezizazozihlangathi yani ezanu. Ngoba bezanu babotshwa istyle esinye esingasaziyo bakhuluma iNdlovu lapha uthi babotshwa bephuma. So yena ugawule ufanisa ugovernment wakhe labantu nje njenalo ababulala abantu. Ngoba eZimbabwe sibulawa yibo. Izigebe engasandawo izigebe engavele ziyabotshwa nezive emthethweni. EZimbabwe sibulawa yini gawule? Ngiyakucela baba ukuyehlisa ukukhuluma kokucasula yazi bonke abantu beZimbabwe abaningi ngaphandle kwabezanu PF maybe. Bonke abantu beZimbabwe yonke imhlobo iyacapho ngendlela abantu esiphila ngayo. Siyakucela baba ukuthi uma ukhuluma emsakazweni ukuzama ukukhetha amagama okukhombisa ukuthi iyinkokheli uyakha isizwe uyaqoshela amagama ungatsho ukuthi iZimbabwe zibavikelekile. Ngiyabonga amaphosa.
Sayibonani bathandekayo liyafaribonani sayibonani njani ekukhulumayo nguChama khuluma zeSouth Africa. Yesizwe abantu bayaphawula mpela kululungile labo ukuthi baphawule kodwa thina sithi kungahlanganwa omunye lomunye kazimele owinayo kawine kungafuni abanye abantu ukuthi bakhiphe izano abantu kabazikhiphele izano esihloneni abantu bafaka izano ngo-1980 thina sasivotela izapho wayifaka yawina so maye bengasayifuni amashona wonke kabambane bayikhiphe njengokubambana kwabo abanye bathi khona usibangilizwe uzayenza ngcono umqondisi urongo umqondisi is 100% sowakufunda konke wakubona ukuthi indlela efanele ihanjwe ngayo yiyo lesihamba ngayo kathi siyi-MRP. Usibangilizwe ucabanga ukuthi khona amashona azamvotela usibangilizwe unless nje ethenge yiwo amashona ukuthi hamba ahambe uyedisturb amaNdebele but otherwise mayekwazi ukuthi ubaba wakhe wayebizwa ngokuthi Tshigwe Tshiteza namashona kazange amvotele. Into engayenza ukuthi mamvotele kathi sikuyini but bakithi vuka nini ma uliNdebele usima utumela ukuba ngupresident weZimbabwe automatically kusudliwe ngamashona vele kakuvoteli vuka mthoka zivuka abantu yithi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi izitabane siyahlukuluzwa kakhulu ngendlela ezilodlakela phakathi kwele Cameroon. Umsakazo omunye uthi inhlanganiso ye-World Health Organization isikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza ekulwisaneni lo mkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Singene kudaba lweMelika. Okhokhela ugatsha lokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe umnumzana Anthony Fauci uthi uhulumende weMelika uma ngenyathelo lakhe lokuvimba abantu abavela emazweni afana leZimbabwe, eSouth Africa lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owaziwa ngokuthi Omicron. Kuluma izolo emsakazweni we-ABC umnumzana Fauci uthe bathethelele inyathelo ngenjongo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwalumkhakha kuleli lizwe. Kodwa uthe ukusobala ukuthi uzafika kuphela eMelika lanxa ungakatholakali okwamanje. Amanye amazwe afana leBhilithane, iAustralia, iNew Zealand lamanye athethe amanyathelo afanayo kulandela ukwazisa kwele South Africa ngeviki edluleyo ukuthi ibisithole umkhakha lo omutsha. Lokhu kutsho ukuthi abantu abavela emazweni la agoqela kuyo iSouth Africa, iZimbabwe, iNamibia, iBotswana lamanye kabasenelisi ukuya eBhilithane Tane emelika la kwamanye amazwe asefake iziqondiso ezifanayo. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Kulihlazo elikhulu wabunkomo okwenze ilizwe lasemelika neliza laseNgland ngendlela abaphathe ngayo udaba lolu lomkhuhlane lo we-COVID Dr. Macron. Esikwaziyo mhlophe engithemba ukuthi lama scientists lawo into abayaziyo mhlophe ngokuthi umkhuhlane kuvele seasonal after season njalo ngokuhamba kwesikhathi umkhuhlane uyatshintsha indlela oba yiyo ngenxa yokuthi wona sonke isikhathi uyabudinga indlela zokuthi u-attacka ukuthi u-attacka njani njalo umkhuhlane uyafunda ukuthi i-DNA yabantu isimi ngasiphi isimo lokho esibiza ngesikhiwa sithi i-mutation. Nxa kuwukuthi sekufike kwabe kulelo zinga umkhuhlane uyabumbeka kakutsha utshintshe indlela obekade uyiyo yona. Okungangokuthi into le eyenzakale kathesi bekungafanelanga ukuthi ngabe sebehle bagijima bayafaka ama-resist ikakhulukazi emazweni ase-Afrika bona lapho abazi khona mhlophe ukuthi amazwe ase-Afrika asadinga usizo kakhulu njalo asadinga ukuncediswa ngendlela eziningi njengoba aye yahlala isikhathi eside kakhulu elokhu esathentsho kakhulu laphana kundaba zama-lockdown indaba zama-COVID okwayenza ukuthi umnotho wamazwe ase-Afrika ukuthi uyehle kakhulu ube phansi. Nxa sebe bephinde befaka ama-restrictions lawa ngento abangakabe leqiniso la ukuthi babekwazi ukuthi eqinisweni le into isisusa sawo singapi njalo lokuthi ukuphindezeleka kumkhuhlane lokhu kungabe kuwukuthi kuqina kuvela ngapi bona ngenxa yokuthi kuye kwabanjwa ngama-scientist noma ngabakhaliphileyo abase-Afrika bona sebehle begijime bayivala ngenxa yokuthi bakhangelele nje khona ukuthi amazwe ase-Afrika sengathi yiwo agaya imikhuhlane yonke ebakhona emhlabeni kodwa-ke bekhohle ukuthi imikhuhlane le eminye eyakhona kube kuwukuthi isuka kwamanye amazwe angasiwo mazwe ase-Afrika kodwa kungamanye amazwe mhlawumbe asentshonalanga noma angamazwe asempumalanga.
Khona ngapho eBhilithane zithini izizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuya ekhaya zithini ngosokwenziwe yimelika leBhilithane lokho?
Abantu abaningi babunkomo asingakhohlwa ukuthi abantu abaningi bagcina ekhaya ukuhamba ekhaya ngomnyaka ka-2019 bekuyisi isikhathi kathesi abantu kade bekhangela ukuthi bake bahambe bayekhululeka bayengcebeleka bayephumula bayebona izihlobo bayebona abantwana bayebona abazali kodwa-ke sekuthi ngesikhathi esifitshane nje abanye sebezimisele ukuthi sebengasuka nanoma yinini kodwa-ke nanga ama-restrictions asebuya okuyinto ethiye abantu abaningi bengayamukeli ngisho lakancane ngoba abanye bagcine sebebona ingathi lapho asungathi sekunuka santungwane.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla lezaphu lithi kukhona okunuka santungwana phezu kokuphiwa kukamnumzana Sokwa kubandlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. So kule nyanga phose ezine sowabhubha njalo sowaze wabekwa kobulawayo. kodwa ibandla lezano PF lithi akula lutho olusolisayo. Umongameli we South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usola iMelika leBhilitane ngokuvimba izethekeli zelizwe lakhe ezeZimbabwe lezakwamanye amazwe asezansi eAfrika phezu komkhakha weCOVID-19 omutsha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.